Lokhu kuphume ngesikhathi kunanzwa ilanga lokukhuthaza abantu ukuthi bahlalisane ongelansondano ele International Day for Countering Hate Speech. Umnumzana Kabo Morayeng, umphathintambo obona ngendaba ezenzakala ku-ofisi lomongameli weBotswana, uthi uqakathekile ukuthi abantu bakhulumisane ukuhloniphana hathi ubizana ngamagama.
All of us here, we do not decide to be of which race or the other race. You just found yourself.
Sonke lapha asizange sikhethe ukuthi sizalelwe ngaphi. Abanye ngabakwena, abanye bazalelwa eZimbabwe, kukanti abanye ngabeGhana, njalo njalo. Bese ke libabiza amagweregwere. Akulunganga, kumele lento iphele.
Abe Zimbabwe leBotswana njengezinye izizalwane zokuza zijayele ukubizwa njalo nje ngamabizo angalunganga, okunye kungathi kusoma. Morayeng uthi udlakela luqalwa ngamazwi akhulunywa engathi uyasonywa. Lokhu kusekelwe ngummeli wenhlanganiso yamazwe omanyana omhlaba e-United Nations, umnumzana Ziya Chaudhry. UChaudhry uthi amazwi enzondana aqhamuka lapho amathuba emsebenzi esilela kumbe kulokudala amacala amaningi phezu kwezinye izizathu.
When you have an economic downturn, when you have an increase in crime, when you have an election coming up,
uma kuloku kugudeka kwesimo somnotho, ukudalwa kwamacala, kume ngesikhathi sokhetho kunikeza inkundla ukuthi abantu bakhethisane.
Umnumzana Ntokozo Thebe, isizalwane seZimbabwe esihlala eHebron, uthi ngokunanzelela kwakhe ukuthi abantu abasebenzisa amazwi ale nzondo afana lokuthi ngamakwerekwere ngabantu abangafundanga.
Ya, mina into esingayinanzelelayo, people ababiza abantu ukuthi foreigners or abathanda ukubiza abantu ukuthi makwerekwere, are these people abangafundanga, abangela ukuthi people without an occupation. Abantu abafundileyo kahle kahle most of the time. Khona lokho kuyizinto vele abalandaba lakho.
Kodwa uThebe uthi amazwi kamphathintambo Morayeng kasoke aphathisa kangako ekuzameni ukwehlisa isimo sokusebenzisa amazwi angaqondanga.
Manje inkinga ekhona vele ngakulalezi ezingafundanga kuyahluza. Ngazi umtshele namuhla sasiyavuke kwenzi. Anto nti vele kunzima to control such a thing. Esikubongelayo kuphela ukuthi abatswana abayiba abaphethe umthetho phezulu bayasicabangela lathi.
Abokuza abaguqela abeZimbabwe bazithola bethwele nzima kakhulu labo abahleli kwele South Africa lapho lenzondano ebhekiswe kwizizalwane zakwamanye amazwe. Umnumzana Nqabutho Mabena, umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uthi kuhle okwenziwa ngele Botswana uzama ukukhuza.
Kuqakathekile kithi kakhulu lokho ngoba esikunazelele isikhathi esiningi ukuthi inzondano iqala elimini ekukhulumeni, kuthi abantu bengakhuluma kabi ngabantu bababize ngamagama losokulandela ukuthi bahlasele abantu. Sikubona ngani le linyathelo eliqondileyo elenziwe nguMinister of State in the President's Office.
Ilanga le-International Day on Countering Hate Speech laphawulwa inhlanganiso ye-United Nations ngomnyaka ka-2019 kulokunanzelela ukuthi kulenzondo eningi eqongayo ikakhulu ngomhlobo ngomhlobo. Leli langa linazwa umhlaba wonke jikelele mhla ka-18 kuNhlangula. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisa Hebron kwele Botswana.